Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 Ncwabakazi 2021 ngupresident Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Ubulawayo lamabandla ezombusazwe yaphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe. Ulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolesihlanu.
Ukhetho luhambe kahle, njalo into esiyibonile ukuthi kona ontanga yibo abaphume phandle bavota lokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi kona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumente.
Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kunhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023 eZimbabwe. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo endlebeni eDeaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamashumi amathathu 28,015 bahlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine ekutshoneni kwelanga layizolo. Kusitsho kubana sebesedlula izigidi ezimbili 2,064,314 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Abantu abazinkulungwane eziphose zifike kunkulungwane ezintathu 26,334 abahlatshwe ijekiseni lesibili. Bengezele linani lafika kwabedlula isigidi 1.2 million. Kuthi inani labahlolwe bafunyana beligciwane leli izolo elingamakhulu aphezulu kwamabili 235. Bengezele linani laya kunkulungwane eziphezulu ezilikhulu 120,088. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye ngombimbitho leligciwane. Kwathi abalishumi lathobami nembili 19 bakhweza inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane laya kwabazinkulungwane ezikwezine 4,109. Ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolesihlanu. Abekomishini ebona ngezokhetho kulelo lizwe e-Electoral Commission of Zambia yazise namhlanje ematatawusa kubana umnumzana Hakainde Hichilema unqobe obengumongameli umnumzana Edgar Lungu webandla le-Patriotic Front. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo belithabela imanzi nte ngempumela yokhetho lweZambia bethi laseZimbabwe uma uZulu angazimisela ulakho ukukhetha inkokheli ayifunayo kungela kwesaba. Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo utshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokusebenzela ndawonye kwengatsha ezehlukeneyo ekuqhubeni ukhetho oluhle.
Umphumela okhetho lweZambia utshengisele ukuthi i-electoral system, elections board, ayikho captured njengeyakwele Zimbabwe, izekhi ebanjwe i-army, the reporter direct to ZANPF. Okusitshengisa sobala ukuthi izekhi yakithi ayikho independent, but electoral commission yaseZambia i-independent. Kanti njalo kuyasitshengisa ukuthi abantu beZambia bavote nge-unit of purpose.
Isikhulumi sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenziwe izizalwane zeZambia makube isifundo esikhulu kuZulu weZimbabwe.
Ngithanda ukuthi amhlophe ebantwini weZambia. Ngithi amhlophe njalo kubaba uChilema osekhethiwe ukuthi ekhokhele iZambia. Ngithanda njalo ukuthi ngibonise isifundo esikhulu esisithola from ukhetho lolo ukuthi abantu beZambia abaqakathekisanga njalo abanamathelanga ikakhulu kuma-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Siyananzelela ukuthi babone ama-interests abo kuyiwo aqakatheke kakhulu njengesizwe. Ama-interests abo agoqela i-economy, i-transparency, ama-human rights lama-civil liberties. Batho okumele sikufunde njengamaZimbabweans ukuthi singaze sanamathela kakhulu kumbe sakholelwa kakhulu kuma-political parties, kodwa-ke sikholelwe kuma-interests ethu lokuwalondoloza nokuthi siwafeze njengesizwe.
Isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Sweden Chirodza uthi ubukhosi ngamaZulu ebonga ukuziphatha ngokuphucukileyo kwabezomvikela kweleZambia.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamaZulu, njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa umabutho eZambia. Njalo siyamjabulela kakhulu ubaba uChilema ayikhendi ukuthi usengenile ukuba ngumongameli weZambia.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Zipho Moyo uthi okwenzakale kweleZambia kuveza amandla asezandleni zikaZulu.
Ngiba lokujabula ngesenzakalo esenzakale eZambia sikhangela ukuwina kaHH. Lokho kutshengisela ukuthi abantu yibo abalamandla okubisa intshintsho.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngomunye wabancome ukuqhutshwa kokhetho lwaseZambia.
Amandla aseZambia iyajabulisa kakhulu ukubona opposition party kusiba yiyo ewinayo, futhi amhlophe ukuba ku-HH lebandla lakhe bona abayibo abawinileyo abathatha over umbuso kubaba u-H Galunga. Sithi amhlophe kibo labazambenzi aphume ngobuningi siyavota, sithi amhlophe izifiso zabantu ziyenzakele.
Onwela oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo yena uncoma ukusebenza kwebutho le-commission ebona ngezokhetho.
Impumela yeZambia iyatshengisa how professional i-army yeZambia iyikho. Into esiyibonileyo i-independence ye-commission yeZambia engafanani leyalapha i-commission kuyahlupha.
Umgcini sihlalo we-electoral commission of Zambia umnumzana Isao Chulu nguye owethule isaziso emsakazweni kamabonakude kweZNBC esithi umnumzana Hakainde Hichilema unqobile kukhetho oluqhutshwe ngolwesihlanu ngemva kokuthola amavoti angaba izigidi eziphose zibe ntathu 2,810,777. Kuthi umnumzana Mutale Nalumango nguye osezasekela umnumzana Hakainde Hichilema. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngonjalo nje abasakhulayo baseZimbabwe bakuthazwa ukubana baphatheke ngokugcweleyo enhlelweni eziphathelane lokhetho ukuze amabandla aphikisayo lawo athole ithuba lokunqoba kukhetho olwenziwa phambi komnyaka ozayo ka-2023 njengalokho okwenziwe ngosowabo bakweleZambia lonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ezingcitshi ezicubulunga ezombusazwe ezehlukeneyo ebezilande ukhetho lakweleZambia, lapho umanyano wamabandla aphikisayo okhokelwa ngumnumzana Hakainde Hichilema onqobe elibusayo ele-Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Edgar Lungu ngesilinganiso esikhulu. Omunye wabaye kweleZambia ukuyabona ukhetho luqhutshwa uNjabulo Ncube oyintatheli izindaba owenhlanganiso ye Zimbabwe National Editors Forum ZINEF uthi bafunde ngokuqakatheka kokuphatheka kwabatsha kwezokhetho.
Thina besikhona ngale sizokhangela ukuthi khona wonke uhamba kuhle njalo uhamba njani. Hayi khetho luhambe kahle, njalo into esiyibonileyo ukuthi khona ontanga yibo abaphume phandle bavota yokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumente.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esenzele inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa MISA umnumzana Nqaba Machazi.
Engikubonileyo ukukhetho lweZambia akulanto enganqoba abantu abazimiseleyo. Nxa sifika eZambia ubona ukuthi abantu bazimisele ukuthi bazahamba beyovota. Njalo okutsheneye kakhulu laseZimbabwe ukuthi bebekwenza kulokuthula okukhulu yenyakwazi simile sitho sizwile kwezinye indawo ukuthi bekulokulwisana. Kodwa nxa uvele eZimbabwe akufanani nalapho ukuthi ukulwisana kwakukhona kusegcekeni.
Umsekelo wesikhulumeli seMDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, uthi labo njengebandla babelezifundo kweZambia.
IZambia Election Commission, amapolisa lamasosha azimele esithi are independent. Safunda ukuthi abantu beZambia balobunono abazange balahle imbeleko ngokufelwa. Khangelani 15 years lokhu uHH loser kathe sizo wawina. Sifunde njalo ukuthi akula apathy, abantu bavotile plus 72% turnout. Iyusi abahluphekayo bahambe bayavota.
Kodwa umsekeli womsebenzi kwabasha kuZANPF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakele eZambia akakuboni kusenzakala eZimbabwe.
Siyabezwa bakhuluma ngamaphupho ngamaphupho. IZimbabwe yaso Zambia, iZANPF ayifanani namapolitical party eZambia. Iliberation Party yeZambia yathathela umbuso kudala vele kudala osokusenzakala iZambia sililizwe vele elilama opposition. Okwenzakala eZambia ukuthi ibandla elibusayo lisuke lakhohlwa abantu. Ena abantu ngabakhohlwa abantu bakhuluma ngevote. Kodwa siyabona nje kunu dispensation kaba umnangagwa ukuthi hayi sikhona ebantwini kuma grassroots.
I-commission ebona ngezokhetho kulelo lizwe Electoral Commission of Zambia yazise namhlanje ekuseni ukuthi uHichilema uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million. Wathi obe ngumongameli umnumzana Edgar Lungu wathola izigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokho kutsho ukuthi uHichilema owebandla le-United Party for National Development unqobe uLungu owebandla le-Patriotic Front ngamavoti afika phose isigidi 1 million. ULungu ubikwa esevumile ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kuzancedisa ekuqhubeleni intambo zombuso kuHichilema lanxa eke wethula imbiko yokukhonona ukuthi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngemva kokubulawa kwabasekeli bakhe abathathu. UHichilema yena uthembise ukuba uzabusa ngendlela emanyanisa uZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla leMDC Alliance elitshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokwenza ukhetho olukhululekileyo lanxa kube lokuxokozela lapha lalaphaya ukuthi yeziphathe amandla zokhetho ezimbili zifile ngemva kokubanjwa zizama ukuqelibezela kukhetho. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe utshayelwe ucingo umnumzana Gayinde Hichilema onqobe kukhetho bekhulumisana ngempumela yalolu khetho. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Sithi siyabonga ngoba basitshiyele izifundo eziningi njengathi esingapha eZimbabwe. Liyakwazi ukuthi iZimbabwe leZambia ngumuntu lo mfo wabo. Sasisonke ku-Federation of Rhodesia Nyasaland eka-1953 yaze yafika ku-1963. Njalo iZambia yiyo yancedisa kakhulu ukukhulula iSouthern Africa. Yikho okwakulesigodlo sabantu abaningi ababelwisana nabantu ababehuquluza inotho esithi i-liberation movement. Apho lamanye ama-organization eseZambia yikho ubudlelwano lobu bukhulu.
Sifundo bani elisithole kukhetho lolo?
Sifunde ukuthi ama-organs estate, inhlangothi ezithile ze-state zilenkululeko esithi freedom of thought, bale independence, baya landela i-constitution, hayi ukulandela i-political party ebusayo. Sikhomba kakhulu iZambia Election Commission, le army yangkhona lamapolisa ngabantu edebelandela umthetho hatshi i-political partisanship. Yikho sibatshayela ihlombe lokhu isifundo ukuthi zekhi yeZimbabwe lamapolisa eZimbabwe bafunde kunengi eZambia. Sifunde njalo ukuthi abantu abanengi bavotile about 72 plus percent i-voter turnout ibe bekhona lokhu kunqabela i-rigging lokutshontsha ama-election. Sithathiswe kakhulu ngolutsha ababuye ngobuningi babo. Sibone kakhulu ukuthethe kulo kuthula okuthize esithi ngesikhiwa relative peace ngoba hatshi akuzange belodlakela oluthize.
Yona indlela equthwe ngayo ukhetho. Lithini ngayo
kwaba lokulungiselela okulungileyo abantu baregistwa ngesikhathi abantu bakhankasa bonke ngaphandle kwento embi esiyifundileyo ukuthi i-Patriotic Front ithenge ngokugcina sokuqeda ukuvota bavala internet khonokho abantu bahle babachaya kakhulu ukuthi abalunganga yiso sisifundo esisifanisisazi ukuthi umubusa ungabamba abantu ngaphandle kwesandla wenze okufunayo khonokho ngokunye okwenze ukuthi i-Patriotic Front ekalungu ihlanzwe ngabantu ukuvala internet konke abantu bacina sebesebenzisa ezinye indlela Tina, sithi siyabonga kakhulu ukuthi iZambia sisiphe umfutho othize kanti ba kungani iZambia iyenza ama election ngesikhathi se COVID silembali ukuthi Tanzania yakwenza iMalawi yakwenza iUnited States yakwenza lamanye amazwe lapha eZimbabwe sibona ngani ukwesaba ukwenza ama election
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance Ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande we Studio 7 ekubulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sikaMongameli Emerson Mnangagwa nomzana George Charamba uswele ukucatshela khona ngemva kokuba abanye abantu bevumbulule umfanekiso kaMnumzana Hichilema elojamisa owawulotshwe ukubana abathengisi uCharamba abanye enkundleni le bebembuza uCharamba ukuthi uzabhekana njani lo yiHichilema nxa uMnangagwa enganxuswa emkhosini wokugcoba uHichilema ukuba ngumongameli weZambia. Unkosazana Thokozani Kuphi umsekeli kamongameli webandla leMTC laye utshayele ihlombe uZulu waseZambia esithi uhambo lukaHichilema belulude kodwa useze wafika. Live talk lanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku ikakhulu uhlasela ngolaka kumkhakha omutsha owe Delta variant. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba eReuters babika ukuba kulabantu abahlanu ababuleweyo esilindweni sendizimachina eseKabul isigodlo seAfghanistan ngesikhathi iningi labantu selibalekela udlame olubangelwe ngabahlamuki besiTaliban sebehluthune intambo zombuso kuhulumende obesekelwa ngamazwe angentshonalanga abogatsha lobudlelwano bemelika lamazwe omhlaba lubika ngesonto ukuba izalwane zaleli lizwe eziningi seKabul airport zilinde ukuncediswa ukusuka kwele Afghanistan ngemva kokuhluthunwa kweKabul nabeTaliban. Abekolleginini leJohn Hopkins University la kwele Melika libika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 140,000 abatholwakale bele COVID-19 ngosuku lwayizolo kuphela. Leli nani belingazake liqanse kanje kusukela ekuqaliseni kwalonyaka kutholakala umkhakha weDelta variant eMelika. Kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababulewe ekuhlaselweni ni okwenziwe udwendwe lwezimoda ebezithwele abokholo lwe-Muslim edolobheni le-Jos esigabeni se-Plateau kwele Nigeria izolo. Kubikwa kulimele kakubi abalichumi lane 14 kulesi sihlakalo sokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuba ngabalweli bokholo lwesiKristu kwele Nigeria.
Ngenkinga ezibhekane labantu abakhubazekileyo endlebeni lapho bedinga ukufinyelela ezempilakahle eZimbabwe, abenhlanganiso emela amalungelo abo eDeaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda lezi inkinga ukuze umuntu wonke enelise ukuthola usizo lwezempilakahle ngokulingeneyo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi uzethulela lolu daba.
Abaphila lesimo sokukhubazeka ngokungezwe endlebeni bathi babhekana lenkinga eziningi emizameni yokufinyelela ezempila kahle emakliniki la kuzibedlela. Lokhu kufakazwa ngunkosikazi Tinotenda Chikunya wenhlanganiso ye Deaf Zimbabwe Trust.
Labodokotela kumbe bachaza ukuthi babulawa yini kumbe yini ebuhlungu uthola ukuthi isikhathi esiningi izibhedlela zethu lendawo zempila kahle azila ama sign language interpreter labodokotela labo nesa bakhona khona ngale babengakwanisi ukuthi bakhulume nge sign language so kugcina kusiba le communication barrier bengazwana nokuthi lo ubulawa yini lo engenza ukuthi udokotela laye uthi inkinga
ingapi. Uqhubeke phambili ethi kuyabadanisa ukuba ilizwe eliphakathi kokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 lukhulunywa indawo yonke kodwa lokhe lululutshwane ulwazi kwindlela eziqondileyo ezingaphathisa abakhwazeke endlebeni ukuba bengasaleli.
Solukuthamaza amaningi ayakhulunywa ngomlomo kumbabhalo ibhalwa ngamabala futhi amakhulu bese ukuthi i-vaccination herd immunity lawo ngamabala amakhulu kwesinye isikhathi abangakwanisi ukuthi bazwi. So abatholi amazwi alula njalo abatholi amazwi nge-sign language. Lokhu kuba nzima ukuthi bazwisise ukuthi kuyabe kusenzakalani kubo lasendaweni abaphila kuyo njalo ukuthi bazwisise ukuthi sesisezingeni liphi ekulwiseni i-COVID-19.
Kungela-sign language abantu abakhubazekileyo endlebeni bathi kuba nzima ukuba bakhulumisane lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela odokotela labongi bekhululekile ikakhulu ekuchasiseni imikhuhlane ehlasela izitho zomzimba ezingasese kumbe ezokwelamisa imuli kuhle. Kuyabe sokudingakala ukuba bezidingele umuntu ongabasiza ozachasisa ngemfihlo yabo egcine laye esesazi ngemfihlo yabo. Abe Deaf Zimbabwe Trust bathi baphakathi kokukhankasela indlela zokuqeda lolu dubo.
Siyangena kumakliniki la kuma hospitals sitshena even labe city health department ukuthi sibatshena ku-sign language ukuthi nxa ukuthi bahlangana lomuntu o-deaf bacommunicate njani. So siyabafundisa le SBT ngama basic sign language training. Sibafundisa le disability management training ukuthi nxa behlangana lomuntu okhubazekileyo noma umuntu o-deaf bancedisa njani.
Unkosikazi Elizabeth Chidi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso emela abazali abalabantwana abakhubazekileyo uthi sikhuluma kanje banelunga labo elalahlekelwa yimpilo yomntwana esibhedlela ngenxa yokusilela kolwazi olwalungavikela umonakalo onje.
Umntwana lo wadmithwa esibhedlela ekhubazekile waswela isikhathi sokuthi umzali amnakekele wagcina esebhubha esibhedlela.
Unkosikazi Deborah Ncube olomntwana okhubazekileyo uthi okuqakathekileyo yikusabalalisa ulwazi emuntwini wonke kulolu daba.
I applaud the new disability policy which was
ngitshayela ihlombe i-disability policy entsha esanda kulungiswa ethi kube le disability desk kuzibhedlela lamaklinika wonke.
Abakumsebenzi walolu hlangothi bathi kudinga inguquko ezwayo noma izinto seziguquka lapha lalaphaya ngoba uhulumende esele mikhankaso ebasekelayo efundisa uzulu ukuphathisa abakhubazekileyo kakuhle. Umnyango wabakhubazekileyo kugatsha lokunakekelwa kukazulu ukhuthaza ukuba bengasaleli phandle ekufinyeleleni amalungelo abo okugoqela kwezempilakahle njalo lapha lalaphaya kuba lemikhankaso ephathisana labo kumaphephandaba emisakazweni labomabonakude e-television lakuma-radio ekhuthaza ngalokho lokuthi kungabile nketha bechabi kusiya ngesimo somuntu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wetshukela yeZimbabwe Diabetes Association sebesungule uhlelo olujonge ukusiza abatsha abaphila lalomkhuhlane phansi kwesihloko esithi Save a Life. Unkosazana Natalie Mbewe ongumunye wabaphila lomkhuhlane lo njalo elilunga leZDA uthi uhlelo lolo luyabasiza kakhulu njengabatsha ukufinyelela imithi enjenge-insulin kanye lempahla edingakalayo kungela mbadalo. Okuningi asikuzweni kungxoxo uMichael obewe-Studio 7 ayenze lo Mambewe.
Uhlelo lweZimbabwe Diabetes Association luhlelo oluthiwa He Save a Life. Uhlelo lolu lujonge ukubana lunike abantwana abaleminyaka eqala ku-0 kusiyafika ku-25 years. Ibanika ama-insulin, lowo ngumuthi abazihlaba wona. Ibanika ama-injections, ibanika ama-glucometer. Njalo emavikini amabili azayo kumbe next week khonapho sikhangelele ukubana uhlelo lolu lube selukhangela labadala esibathi bona ngama old age. Uhlelo lolu luzabe lubanika imetformin, low imetformin le nge diabetes, njalo izabe ibanika amaphilisi eBP. So uhlelo lolu lwaqala lona lukhangele abantwana ngoba abantwana abaningi ababe sebesifa nxa kuswelakala komuthi. Kanti sijonge ukukhangela abadala ngoba abadala siyananzelela ukubana baquma imithi yabo ukwenzela ukuthi ibayenile ukubana bahlale isikhathi eside bengananzelela ukubana ukwenza lokhu kuyabalimaza. Ngakho ke uhlelo lolu lujonge ukukhangela abancane 0 to 25 years labadala ama old age.
Natalie, nxa sesikhangela lolu hlelo kukhona na okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes?
Okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes ukuthi bazabe bethola i-insulin leyo abazabe beyihlaba, njalo bazabe bethola ama-glucometers nama-test strips, lokhu abakusebenzisa ukubona ukuthi ichukela yabo iqanse okunganani, iyehle okunganani. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukubana bazigcine kahle, bamonithe kahle ichukela le abalayo.
Ngaphandle kokuba lilunga lenhlanganiso ye-ZDA, iZimbabwe Diabetes Association, kuyini okufunakalayo ukuze abantu bayenelise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Umuntu lowo kumele abe le diabetes u-type 1 kumbe u-type 2 diabetes. Umuntu lowo kumele akhokhe esiyijona yi-affiliation fee yeZimbabwe Diabetes Association. Lokho sikwenzela ukuthi ma kubuyile kuyakhangelwa ukubana okubuyileyo kungaki, kuphiwe abantu abangaki, abantu laba bona baku-association yini. Ngalolu hlobo kuyenelisa ukubana silonde ukubana imithi yahamba njani. Yikho ke umuntu kumele abe affiliated to iZimbabwe Diabetes Association. Affiliated kutsho ukuthi umuntu akhokhe imali, i-subscription. Yabungathengi hayi, yabukhuluma ukuthi mina ngililunga le-ZDA. Okunye njalo, umuntu kumele abe lencwadi evela kudokotela etshengisa ukuthi ngempela ngempela umuntu uphila lomkhuhlane le. Ngoba kwananzelele ukuthi abanye bayahamba besithi ba-diabetic, bethathe imithi okumele incedise abanye. Bengayithatha sebesiyayithenga ngisa ngentengo ephezulu. Njalo umuntu kumele abe lencwadi evela eZimbabwe Diabetes Association. Iyo engathi mina yisithupha esiwuvumeli ukuthi uthole imithi.
Mhm. Hayi, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi. Natalie, gqiba lingxoxo ngokuchasisa kabanzi ukuthi umuntu kumele ayenzeni ukuthi abe ingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association.
Ukubana lisithole balaleli, lingayahamba ku-Facebook page yethu okuthiwa yona iZimbabwe Diabetes Association. Khona lapho lizathola inombolo zocingo elingasebenzisa ukubana likhulume lalabo abakhangele ngokwe-association. Khonapho yikho lapho lizathola khona usizo oluningi. Abale-Twitter lihambe njalo ku-Twitter lidinge Zimbabwe Diabetes Association, liyasithola.
Lo ngukhosazana Natalie Mbewe, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ubexoxa ecingweni lo Mike Gobe weStudio 7 eseHwange.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo yenzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolesihlanu. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kunhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023. abehlanganiso emela amalungelo abantu abaqhubazekileyo endlebeni ye-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo elizweni engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngu-6:30 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.